abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba eThebhulu kuyanyeka vele i-confusion ingabangcoza isityalo yayo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-GBC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuphakameni kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangathithelanga thina esibavotileyo ukuthi bephinda sebethithi i-ZANU-PF yiyo ebangela i-problem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi noku siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana bengxabano phakathi kwabantu be-GBC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto lokuqala vele kunjalo i-problem nje ukuthi khona abantu bembusazi bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena unkulunkulu wathi dala sinjalo
ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizuke amakhwapha
exactly bangabe bele problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi sisithi thina abantu be-GBC bathole inani labantu abangena kuphalamenti eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuphalamenti so kusiza bani khonoku i-ZANU-PF yokwenzeka khonoku
lale kumakhomithi lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezambusa
siyagama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikhona khona laba abethiwothi ngiveleci abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kathesi ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo abaphakathi kwaloli dubo ekhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangikhona ukuthi baya ngabo kumele sifone kumuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yayo siphathane njengeizinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isiya zileta ukuchitheka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizi
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube nokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso abantu alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula njengabheliyo labo bazakuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kaso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayisingabe sisulekile kodwa uNkulunkulu usesihlalweni sakhe sobukhosi kuzaphela lokhu.